Umana njengane kuyinto embi kakhulu ukuthi ama commissioner wonke aya decide to vacate umsebenzi. Ukhanya njengani amahunga-hunga owatho ukuthi engxenye bachotshiwe kumbe bacele ukuthi bachiye umsebenzi. Yiwo sibile asephumile lapha ngomchair wabo wonke nje. Upresident kaathanda uzanga wamukele uchair wama-commissioners omsebenzi.
Kodwa siyabona ukubana yena umongameli ubefaka phambili udaba lokuqeda ukungethembeki i-corruption. Kodwa wachiya i-commission eyayivele ikhona. Kungakutshengisani lo?
Kutshengisa ukuthi umongameli naye akakwazi ukuthi yena ufunani. Ngoba uzakhangela uzabona ukuthi la ulama-prosecutor asenze ofisini yakhe ayalisi i-corruption. Wota ubechiye i-commission le ikhona ubengalungisanga ukuthi kumbe ubengizanga iplane ukuthi i-commission le uzayihambisa kanjani. Kathesi sokushutho ukuthi akusela anti-corruption commission. So kumele kudingwa abanye ama-commissioner uzathatha isikhathi angazi ukuthi usikhathi leso yena uyabe esenzani uyabe elisa njani i-corruption ngoba i-commission le bekumele ibe i-commission independent uhulumende ekwanisa ukuthi ilande abantu aba-corrupt ikakhulu labo abahulumende kumbe abenza iy'ndaba ze-politics ibabuyisele enkantolo. So nxa kungela leyo commission angazi ukuthi umongameli uzama ukuthi uzawuhambisa kanjani.
Bona labo kade beku-commission le ngabantu obona bethembekile na kumbe labo kade beyenza i-corruption yakhona yikho okungaba kubaxotshisele?
Udube esinalo ukuthi ama-commissioners lawa labo bebethatha icele. Siyakwazi ukuthi babuya ezikhathini zikababu-Robert Mugabe kodwa ngokuza kwethu nezinye into ebesizibala laphana bebethatha amacele bechiya abanye belanda abantu. So i-commission leyangikhona ngokwayo ibingasebenzi ngendlela abantu ababekhangelele ukuthi isebenze ngayo. So ithemba esilalo ukuthi i-commission ezabuya next iyabe i-balanced kwasuthi ilande abantu aba-corrupt kusukela kuhulumende kuya ku-private sector. Sibona ukuthi labo bayabegwetshwa ngoba udube esilalo ukuthi kula bantu abaningi abahamba kuma-court kodwa bayanika udeke sibabone bezibhodela nje emalokishini. So sibona ukuthi kumele sibe lamacala aphelayo amacala lawo bayagwetshwa sibona ukuthi lawo bahlale ejele.